sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 30 Mpalakazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje silengxoxo lomnumzana Jinga Dube omunye owayecatshangelwa ukuthi uzakhethwa ukuba ngumunye wabasekeli bakamongameli welizwe.
Hayi, akulamuntu owayezitshengisele lokho. Asize nje abantu bekugobela ngoba la manzi angenzele izifake endaweni leyo ngiyezwanga tu.
Abafuna ukusungula imisakazo bakhangelele uhulumende omutsha ukuthi akhulule amagagasi ngomnyaka ozayo. Ibandla lezano PF lithi selivuselelwe ngokusuka kukamnumzana Robert Mugabe.
Lami ngingambona mbukanze iqinise eqinaqinile ngenxa yokubana lokuyana okusekusenzakalo okubana basungani iproperty omunye umuntu wakusekho sokuzawayiphathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Wayengumphathi ntambo wabalwa impi yenkululeko waxotshwa ngumongameli Mugabe ngemva kokumcothoza ngokungafuni uqamba ozamelama umnumzana Jinga Dube uthi lanxa engakhethwanga ukuba ngomunye wabasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa ufisela inhlanhla labo abakhethiweyo. UDube utshele iStudio 7 ukuthi ngabantu nje mathupha ababecabangela ukuthi uzakhethwa kodwa yena wayengatshelwanga ngumongameli Mnangagwa. Sixoxe laye uDube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, akulamuntu owayezitshengise lokho. Asize nje abantu bekugobela ngoba la manzi angenzele izifake endaweni leyo ngiyezwanga tu.
Kodwa bonabo abakhethiweyo libabona njani?
Hayi, bona bazasebenza. Bona amadoda azasebenza ngoba babezekele khona labo eqweni nje ukuhlala lelizwe. Azi ukuthi into angabantu abatsha eqweni lezwe. Kanye ngathi amadoda ewazi umsebenzi lo okuphatha abantu.
Sizwa kuthiwa bakhona abanye abakhononayo ababekucelele Zebra abathi umnumzana Mohadi ayisuye omele aphiwe lesi sikhundla ngoba bakhona abadala kulaye.
Phela lokho ithi labo abakhethayo babafuna umuntu ongasebenza ngcono ukuthi thina ezingaphandle sisuke sikhethe ngoba bazosho ukuthi ngakufaka ukhetho abade nje beyakutsho ngokufaka kwabo i-election. But lokho akukhethwa umongameli okubonayo lokho. So angiboni ukuthi into ongayiqeda. Abantu vele bakhumbula kokuhlukeneyo, abanye bathaba bathi hhayi, abanye balokukhonona kwabo kodwa into eqakathekile kuyona leyo ukuthi ukhethwe umongameli welizwe.
Yona inhlanganiso yabalwa impi yama-war veterans ukuthi ikhokhelwe ngumnumzana Chiwenga, likubona njani?
Naye phela li-war veteran Chiwenga and njengokuthiazkadeveleke kubabutho. So angiboni lutho luthi ngakho kodwa into yonke uyibona zokusetyenza ukuthi umuntu uphatha njani umsebenzi wayo owakhathesi kwazi ukuthi ngatsho ngaphandle ube sebezephuza
Umnumzana Jinga Dube ngowaye ngumphathi ntambo wabalwa impi yenkululeko ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Yebo 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 umsakazo omuhle. Mina ngingumike hobe umsakazi we Studio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ngimele lo msakazo ukuthi ngilifisele umnyaka omusha olithukela njalo olenjabulo. Happy New Year.
Abafuna ukusungula imisakazo bakhangelele uhulumende omutsha ukuthi akhulule amagagasi ngomnyaka ozayo. Selokhu ilizwe lathola uzibuse ngo-1980, uhulumende ugagadlele amagagasi engafuni abalembono ehlukenela yakhe ukuthi baphiwe imvumo yokusakaza. Lanxa sekuke kwaphiwa amalayisensi abemisakazo yamaradio ekamabonakude lokhu ingakaphiwa muntu. Sixoxe lo msakazi olodumo olwela ilungelo lokusakaza okukhululekileyo umnumzana John Masuku.
Ye, sitsho njalo ukuthi kulo hulumende omutsha ngoba umnumzana Mgabe sowasuka kodwa sinanzelele ukuthi iziphathamandla eziningi ezilokhu ezikhona iziphathamandla ezazihleli ezikhona nakudala. Kodwa-ke njengoba besithi lanxa bengabakudala bazahamba ngonyawo olutsha, silalo ithemba lokuthi ezinye izinto lazo bazaziyekethisa ikakhulu ezihambelana nemisakazo. Siyazi ukuthi okwesikhathi esiningi eminyakeni le esanda kwedlula besikhalela ukuthi kube nemisakazo yezabelo okuthiwa ngama-community radio, kodwa bekusehlula. Inhlanganiso okuthiwa yi-ZACRAS, Zimbabwe Association for Community Radio Stations, iyazama ukukhulumisana nohulumende kodwa akukhanyi lutho. Njalo kuke kwaba lokuphithizela esikhathini esanda kwedlula, uhulumende sesithi eminye imisakazo leyana iyanikwa amalayisensi ezabelweni ezijiyeneyo okuthiwa ngama-local commercial radio stations, sengama-community radio stations. Kukanti-ke ayisiso isimo esifaneleyo ese-community radio station. Ngengamangana njalo ngibona kumsakazo wethelevision kuphunyiswa umsakazo wokuthi kulabantu abafuneka emsakazweni we-community radio station othiwa iKhulumani. Kwamangalisa ukuthi iKhulumani niyangathi njalo inikweni ilayisensi ngoba singazange sizwe ukuthi ama-community radio stations asenikwa ilayisensi. Kodwa-ke ezikukhangeleleyo nje ukuthi njengoba bona laba abantu bakudala iziphatha abantu zakudala zisithi zizahamba ngonyawo olutsha zikhulumisane umlotha namazwi atshiyeneyo kanye nenhlanganiso ezijiyeneyo, sithemba lokho kuzakwenzakala. Kodwa hhayi kusese kachana ikakhulu nasikhangela ukuthi sekuyiwa kukhetho. Siyazi ukuthi uhulumende wezama i-PF kaningi ukhetho yabe ingafuni ukuthi abantu abaningi babe nemisakazo leyana ezabatshela ezinye ingqondo ezitshiyene nalezo eziphuma kumsakazo njengowe-ZBC leminye imisakazo esiyaziyo ukuthi iyele kakhulu kweziphathelane lohulumende.
Mizamo bani eyenziwayo? Sikhuluma nje ngoba sake sezwa babekhona abanye abafuna ukuthi baselo ludaba imithethwandaba, abanye njalo benza inhlanganiso ezifana laleyo iqambileyo. Kukhona yini okunye okwenziwayo?
Hhatshi, okwenziwayo nxa ngithi ngiyalalela labo abaphethe izikhundla, ngibona ngathi labo bazadinga ukuthi bakhulumisane nohulumende omutsha, babone ukuthi kambe ngeqiniso lokho okwakhulunywayo ngesikhathi kungenwa kulo hulumende omutsha ukuthi siyakhayela izinto ngendlela eguqukileyo kuza kwenziwa yini. Okokuthi sizabe sivula amasandle kunalokho osenziwa kudala. Ngibona ngathi kungakayiwo imithethwandaba okuqakathekileyo ngikubona ukuthi uhulumende uqinisile yini nxa esithi uhamba ngonyawo olutsha olungcono kulolwa kudala.
Yona le imisakazo eyaphiwa amalayisensi yona uyibona njani? Sizwa abanye bekhala ngokubana ingani layo kuhlangothi lukahulumende.
Sizabona ukuthi yona limsikezwi yayingela qinisa ukuthi kuyini okwenzakalayo, yayingela sasisizwa izinto eziningi ezenzakala lapha ngemisakazo ngaphandle kwelizwe kanye lamathelevishini aphandle kwelizwe, ngoba abantu babesesaba ukuthi baphumele egcekeni. Kuqela lokugcotshwa kwabomongameli ezinto ezijiyeneyo okumele ziphume khonokho senzakala esithi yi-live, eziningi zazingaphumi ngoba bengelaqinisa ukuthi into zizahamba njani. Uyakhumbula ukuthi khona kuguquka izinto u-Lieutenant General Sibusiso Moyo watsho ukuthi lokhu ababekukhulumile njengamasosha kwakungaphumanga emisakazweni yesizwe, kodwa-ke ilizwe selihambela afika kwesinye isibanga. Khonokho konke akuphumanga kumsakazo wesizwe, akuphumanga nakumisakazweni ale elitsha. Lezinye iy'ngxoxo bakhuthala kuphela nxa sekwedlule sebebona ukuthi umumo wezinto uthe thosololo, kodwa nxa kusenzakala hhayi bayathula babe lonanzelelo ukuthi bangangeni emanyaleni.
Umnumzana John Masuku ngumsakazi olodumo njalo elwela ilungelo lokusakaza okukhululekileyo. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. uhlelo lwezemaphandleni lamhlanje sisenyandeni eGwanda lapho intandane ezibikwa ziphila impilo elusizi okudale ukuthi amantombazana acina esezithwala lapho ezama ukuzinakekela. Amajaha engafikisa iminyaka yokusebenza abikwa eqatshwa esebenza eplazini lapho asetshenziswa njengezigqili. Uvusi Sizwe Mkhwananzi usipha lolu daba esenyandeni kuVillage 3 phansi kukasobhuku uJohani Moyo konduna uMasuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Elezimbabwe ngelinye lamazwe aseAfrika akhokhelayo ngenani elikhulu lezintandane ezicatshangelwa ukuba ziphezulu kwesigidi esisodwa ngenxa yomkhuhlane wengculaza osuqede abazali. Ezansi emaNdebeleni ihamba phambili kunani labaphila lo mkhuhlane wengculaza okudala ukuthi kube le ntandane eziningi ukwedlula ezinye izabelo. Esiqintini senyandeni ngokufanayo zigcwele intandane okudala ukuhlukuluza kwazo ngoba kungela lapho ezingaphephela khona. Ukansila kwa-Ward 5 enyandeni umnumzana Adam Bebe uthi umkhuhlane wengculaza uhlasele kakhulu esigabeni sakhe okudale ukuqonga kwenani labantwana abangelabazali.
Kulo mkhuhlane lo asithathela abantwana kakhulu, abanye bebelabazi, abanye sokuthatha abazali kuthe khathi sokutholakala ukuthi kube lokuphila, kube lephilisi.
Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi enyandeni uthi intandane zibhekane lobunzima obukhulu kakhulu.
Dubo esilalo lafa ngezintandane luyindaba enzima kakhulu sibili lapha esigabeni. Ungananzelela intandane eziningi ziyaswela ukubhadalelwa i-school fees, ziyaswela njalo sibi sokuthengelwa ama-uniform, eziningi zihamba ngenyawo. Njalo ezinye izintandane zakhona uthola ukuthi ziyasebenziswa kakhulu, uthola umuntu eqhatshiwe umntwana ele 16 years downwards esebenzela umuntu eselusa inkomo. Nxa uthi uyambuza umuntu wakhona uthola ukuthi umholisa $50 ngoba kulisizi kakhulu abantwana abazintandane, especially abangamantombazana. Uthola sezibezikhomitha ku-teenage pregnancy, uthola umntwana ule 14 years usezithwele, se-drop out of school.
Ubunzima obhekane le ntandane zenyandeni sekudale ukuthi esinye isizalwane sakulumango esisebenzele eGoli sicabanga ukuvula umuzwa ngakibo ube ngumuzwa wentandane. Unkosazana Saneliso Dube owabhujelwa ngabazali oyenzele intandane edilile eKhisimusi ude kuyadingeka ukuthi zinakekelwe ngokufanayo njengabantwana abalabazali.
Iphupho lami ukuthi ingane zibuye zizohlala ePeace Charity Home, ngizigcine ingane ziye esikolweni, ngikwazi ukuzibheka zistudy zibe lempilo eyaphambili.
Intandane zilakho ukuthi ziphumelele njengabanye abantwana lapho zithe zagcinakala. Kuvike edlulileyo emzini ogcina intandane esigabeni seMagwe oweKipkino kuvele ukuba ezinye zentandane ezagcinwa kulo muzi sezalotsholwa, kukanti ezinye sezifike kubanga lezifundo zaphezulu zemakolitshini aweyunivesithi. Umqondisi wenkampani eChicken Inn edolobheni leGwanda umnumzana Leslie Moyo uthi kungumlando kampani amakhulu ukusiza intandane njalo bazimisele ukuqhubekela phambili besipha laba abaswelayo ngemva kokunikeza izipho eKipkino.
Thina nje abantu beChicken Inn into esizenza yinto ekuthiwa yi-social responsibility. Esiqalise ngokunika abantwana ade bephumelele ezifundweni zabo, namely bekuyiJawunda, iSenondo, leSt Christopher esigabeni seGwanda. Kathesi senesili ukudonetha ukudla okungange 1,000 kuma-orphanage. Asikaqedi, 2018 silama-plans which are underway. Sizalivakatshela ama-widows nalaba balahlekelwa i-property ngendaba zomfula kumbe i-lightning.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulisana lomkhuhlane wengculaza ole-National AIDS Council, INAC, luthi umkhuhlane wengculaza uqhubekela phambili umemetheke edolobheni leGwanda ngenxa yamantombazana amancane asethengisa ucansi. Iningi lalawa mantombazana zintandane ezisuka emaphandleni angcelane ledolobho leGwanda. Ngingovusi Sizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 Emma Jaunden, eGwanda.
Lamlela, lamlela,
Namlela mshweshwe.
Namlela nampa wafowe mbula.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ukugcotshwa kokuba ngabasekeli bakamongameli welizwe okwenziwe iviki yona le kuthiye abanye bebuza ukuba ilizwe selibuswa libutho na. Umnumzana Kembo Mohadi wayekubutho ngesikhathi sempi yenkululeko lomnumzana Constantino Kuvea Chiwenga obekhokhela ibutho leZimbabwe National Army bavela empini. Abanye basola ukukhethwa kwalaba bantu besithi ngabe uMnangagwa edinge owesifazane losakhulayo ukuze uhulumende wakhe ebe ngomuntu wonke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Mele ngibonayo ukuthi bathembisene ukuthi ndoda asisebenze lapha mangiphuma lawo na ngothatha over as president. Valerio Spandala yamdambam almost certain ukuthi bamtshelile ukuthi ma uchiwe ngephuma lapha siba ngupresident noma ngizaba ngudeputy president. All that yibo first abezapha lapha babizwa ukuthi ngo second. So it's really that thing nje ukuthi sokuya kuba into yesisotsha abantu babushe ngesisotsha. Kwakhuluma umthandwa ngimamele ngelinanga lapha South Africa e-university effort e-presentation yephepha likaNkomo. Wathi yena ilizwe lingcono lisezandleni zamasotsha or abantu abale military background. And the mouse who beg more manje abantu sebesitshela ukuthi vele those were the days when they were planning to take over ilizwe as soldiers, ama war vets. Nabebutho sebeqalisa ukuhlangana secretly besithi mgabo siyafuna ukubaleka lelizwe. So the main thing mina ngibonayo ukuthi these guys baspeda impande zabo to hold the country at ransom as the military because they have this belief bakukholwa lokho ukuthi amasosha ayewale discipline esikwaziwe ukuthi yebo isisosha sona under normal circumstances kuze ukuthi abantu babe le discipline ngoba ngabantu abasebenza ngama instructions angithi but iculture esiyaziyo masotsha eZimbabwe masibheka ngihlunga ukuthi ngikhulume for example ngabantu abashona abanjengabo Rex Nongo abantu okwakusazakala ukuthi vele they become corrupt babethathela abantu ama-land and so on and so on. Isotsha seZimbabwe I think saphela ngabotongogara labo dabengwa wasokuthatha over abantu abagreedy abafuna ukuntshontsha la namhlanje ilizwe ladilika libulawa ngama-overtele neZimbabwe awuye sezenza aqulisa ukuthi aphambanisile ayimpose umgabo ephezu kwethu bebeswe lapho beimposa futhi another soldier on the country.
Nanto ke udaba mnumzana Mpofu wena uthini?
Ya njengoba egcotshiwe nje siyawabona bonke benjana bebathathwe njena banjengoba esithuba uNdlovu fanisigrant yamasotha sakwazi ukuthi Mnangagwa ube-esempini khonale la uhambe okwathena waqeda i-military training okembo ngadi njani la ube kukudole zipra napho uthiwe ngathi esisekhona so khokhanakho utsho ukuthi i-military government le esinayo seku-civilian clause i-directive yonke izabe isuswe emasotheni ngathi kube ngubani ozongena laphana as long as amasotha eyiwo amgombolozele lowo muntu kutsho ukuthi thina ngokwethu sesifuswa ngamasotha so kuzowanzima khokhana kube unfortunate ukuthi ngoba abantu sike safocusa tonke umuntu esingasamfuniyo ngulo kodwa sangasakhaya ukuthi right masikhupha lo muntu sifaka umuntu onjani ngoba sibiyela ku situation yale sike sayibona e-Uganda ukuthi abantu balwa kakhulu lo ngiyamlibala manje kwangena uMilton Obote uyidamini. Ya uDamina abantsalisana uDamina balwisana uDamina ngale bathi uDamina ngumlali wabamkhupha kwangena uMilton Obote badabula kodwa abe babonthi bandise esingisigeba ngoba sifika uMilton Obote wenza ubuvo bobudlalo obuyana edusizwa umuntu lwana so siyakwazi umgabe bengasafuna kodwa bemele sibe lendlela zokuthi ukuthwa kanjani kungenani ngale bathi esingiso ukuphuma kamgabe lokhu kungene i-caretaker government i-provisional government ebambe umsebenzi wokuthi no sifuna ukustabilize izinto siyokuma-elections ngesikhathi esilandelayo ngakuyazwisise ngoba laba abantu laba bonke bangene ngodlame bangene nge-force so khokhana kuzokutho ukuthi akulabi ukukhululeka okuzaba khona noma siya ama-elections next year kuzoba nzima ukukampela kwama-party kuzoba nzima ukuthi noma ama-elections akufane ngaphume sithi bona badliwe baku-accepte namhla umuntu egcotshwe ngesikhathi esincane asubakuvume. So sisebunzima lobukhulu esibhekane labo ngaphansi kwamasotha and soqhubeka isikhathi esidaba sezibaphaa phuma abantu labantu soqhubeka singaphansi kombuso wamasotha kwesikhathi esidako.
Mnumzana Ndlovu ubona njani udaba lokubana uMohadi ukhethwe kucele le zibra kwakukhanya ngesikhathi esedluleyo kwakuvunyelwene ukuthi lo oyabevele nguye omdala kubo nguye omelangene. Kodwa kathesi bakhona bathi hayi ayisikwasuye uMohati kade melangene. Ukubona njani?
Basho abantu bekufuze ungene umtiniri or umuntu omosinia. Oh, so this is vele kubashobala nje liyavula ibhula ngwana lizivula lodwa ukuthi libani ukuthi uyabona ukuthi le iqembu labangani and vele kuyazwisisa ukuthi kube njalo ngoba if umuntu esuswa omunye njengomgabe abantu bahlala sebona abangenisane kupower babe besesha bana even bona so they are better off bengabangane bethembisana bakuthembisanayo ukuthi look let's take care of each other and make specific promises ukuthi when this happens and badle bavale njengejuba there is no peace malenze njalo ilokhu anoti liyantshontsha lonke but omunye qine selidubulile futhi longathathi yonke imali abaleka so babedlele evalweni and bamshoba nama-CIO systems aba personally to check each other so kwenziwe ubungane umtinele ngabe ngasomngane wabo so that's why engaqualifyanga ukuthi angene khona phana adle labo kwenze ubungane and these guys I'm sure babahlangana khona bathembisana nje izinto ezinkulu kakhulu ukuthi look so I understand fully ukuthi uMohati bekungasho isikhathi sakhe you was not expected ukuthi angene kuzapho in any case vele sebevayolethile amanye ama-rules ababavumelana ngoba uchairperson akusengiya wezapho they accuse umgaba ukuthi why senze izinto ezingekho constitutionally ebusa abantu as an individual but they are doing exactly that now.
Mnumzana Mpofu, ubona njani udaba lokubana uChiwenga yena ube nguye okhanya ekhokhela ukuthi obe ngumongameli umgabe asuke kathesi senguye osesikhundleni sokuba umsekeli kamongameli kungakusitshoni nxa ukukhangele lo
ya lokhana kutsho ukuthi into yonke eyenzakaleyo ibingaqondananga labantu ibiqondane nabo bebefuna bona ukuthatha intambo zombuso ngoba ngesifo lesintu thina umuntu ofaka inkosi akabusi nayo uyafaka inkosi aphuma ahabe inkosi isale busa ngoba ma ungafaka inkosi yonke uzobusa nayo kutsho ukuthi ngobusayo kuzoba nzima so into yonke eyenzakaleyo abantu basesenzisiwe nje ngoba njengoba ngithile ukuthi abantu bebengasazi ukuthi benzene le nto kayihambe abangayifuniyo kodwa basanazela ukuthi ma iphuma le singenani le into le ibingekho mayelana ngabantu ukuthi sikhulule abantu imayelana ukuthi lathi sifuna amandla i-opposition ingakangeni lathi sifuna ukuthi sibe lamandla kuphela into edifunakala ebantwini labatholi la mandla so osokusela thethi ukuthi kuqhubeke kunjalo futhi sifiyele kulayo inhlupho lokuthi akusela freedom akusela ukukhulumisana okuhle so uyathi ukuthi akakhuluma valelo ngani anyamala cina sizalo ngoba nakathi sula abantu nxa sikhala kukhuyo naleyana eyenzakaleyo kulabantu esilokhu esizibuza ukuthi bakuphi sibona ama-intanethi eveza ukuthi bayaphile basendaweni ezithile bathumela kunalo kodwa asiloqiniso lela ngoba labantu babanjwa akekho umuntu otsho so leyana into leyana izoqhubeka basazobanjwa abantu basazonyamalala abantu ngoba la bantu asibavuma umuntu athi mbuzi azothi kunethi isikhethi ezikhupha umuntu lo libehlulekile simkhuphile thina ngeviki bezekhumi so yibunzima esibhekane labo kakhulu.
Umnumzana Cassius Jays Simana Mpofu yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu enye njalo ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Kuningi okwenzakale ngomnyaka esiwugqiba kuyona le iviki kodwa ukumqoka okuzahlala kusenhliziyweni zabaningi yikususwa kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu uVusisizwe Mkhwananzi elandisa eseGwanda.
Udaba lokuhluthunwa kombuso okwenziwe lebutho luzahlala lukhunjulwa ngabaningi ngoba iningi belingacabangeli ukuthi uRobert Mugabe obuthe iZimbabwe kusukela ngozibuse ngo-1980 engathiya isihlalo kalula nje. Iningi laveza ukujabula okukhulu lapho uMugabe oyetheswa umlando wokuphatheka kombhuqazo weGugrawundi ukwephula amalungelo oluntu kanye lokubhidlisa umnotho wakuleli ethiya isihlalo ngemva kwesukwana evinjwe libutho. UZulu uthi kasoza kukhohlwa ukususa kukaMugabe esihlalweni. Umnumzana Farai Moyo osebenza kuhulumende eseflabhusi ngomunye walabo abazahlala bekhumbula ukususwa kwaMugabe esihlalweni.
Umnyaka ka-2017 uphele kuhle sibili sibona kube lo tshintsho sibili kwezombusazwe sibala ukuthi uComrade Robert Mugabe ukhitshiwe esikhundleni.
Unkosazana Siduduzile Masilela uthi iningi alisoze lakhohlwa ukugenqulwa kombuso kamgabe ngoba iningi lidubeke kakhulu phansi kombuso wakhe.
Engizokuhlala ngikukhumbula ukuphuma kamgabe esikhundleni okuyikudubeka kwethu for the past 37 years. Izinto azimanga kuhle, asila fueli, asila ukudla kukholele ezitolo, so akuphileki.
Umnumzana Methuseli Ngathi oweludumba eBedbridge uthi yena angasoza ukukhohlwa indlela ibutho elavala ngayo uZulu amehlo lisithi lingenela kwezombusazwe ukuze kube lenhlalakahle elizweni.
Engike ngukhohlwe ukuphuma kwamgabe ekhutshwa ngabanye bakhe beqambelelize ukuthi benzela thina ifever bona senza ipolitics ezana.
Unkosazana Meslin Ncube uthi uzahlale ekhumbula obeyinkokheli yebutho osengumsekeli kamongameli welizwe uGeneral Constantino Chiwenga owakhokhela ibutho elagenqula umgabe.
Okuyikho okumqoka okwenzakalileyo engizahlala ngikukhumbula njalo nje ayiresigna kwamgabe. Okunye futhi engizahlala ngikukhumbula yiku-retire kwaChiwenga loku-appointwa kwakhe is the vice president.
Unkosazana Sichasisele Ndlovu yena uthi kasoza lukhohlwa udobo lokusilelwa kwemali elizweni lonyaka.
Okudlule kukho konke engunanzeleleyo yikuswelakala kwezimali emabhenki okwenze abantu begcine sebeforswa ukulala ezitridini bemelele lezo zimali, okugcine njalo sokusenza le government i-introduce i-bond note.
Umnumzana Agent Moyo uthalimana wenhlanganiso yababalisi i-PTUZ ezansi emaNdebeleni uthi njengababalisi ngeke bayikhohlwa ingxabangxoze elethwe ngobe ngumphathi intambo ogatsha lwezemfundo yaphansi. Umnumzana Lazarus Dokora.
Njenge-PTUZ esiza kukhumbula kakhulu ku-2017 yikusungulwa kwe-half-backed updated curriculum eyasungulwa kungela ma-resources njalo lababalisi bengaqeqetshwanga. Sazama ukubonisa uhulumende kodwa imibono yethu ayizange ilalelwe. Ngiyathokoza ngoba bonke ababesithatha kalula sebekubonile isesikubonile.
Umnumzana Ekhe Moyo oyisikhulumi sebandla le-MDCT uthi ngeke ukhohlwe umnyaka ka-2017 ngoba intaba enkulu idilikile.
Into engingasoze ngafa ngayikhohlwa eyayenzakalayo ngo-2017 yikutshintsha kombuso usuka ezandleni zikantando kayiphikiswa uRobert Mugabe uthathwa ngamasosha. Ye, lanamhlanje kuloko kumangalisa abaningi ukuthi khona singena kulo umnyaka ibizo likaMgabe lingabizwa.
Unkosazana Juliet Kiwani okhokhela inhlanganiso yabomama e-Hodders uthi umnyaka lo ubunzima kakhulu ngekhisimusi.
Into engidanise kakhulu ngekhisimusi ka-2017 besikhangelele ukuthi 2017 ikhisimusi iza kuba ngcono, abantu baza kuya emabhenki bathole izimali zabo. Abantu badle ikhisimusi kabuhlungu, bahambe kabuhlungu beswele izimali. Baswela futhi lama-fuel, kwathi le magarajini bekungasashayipheki.
Iningi lethu umongameli Emmerson Mnangagwa kumele asebenze gadalala ukuze kube lenhlalakahle elizweni. Umnangagwa odwa wafakela itshefu enkundleni ephelandaba Stadium eGwanda ubeke kuviki edluleyo ukuthi wancedwa isizalwane seGwanda uJustice Maphosa ongusomabhizimusi omkhulu kwele South Africa lapho ebalekela izinto ezazifuna ukumbulala kuleli ngemva kokuxotshwa kwakhe kuhulumende kamgabe. Nginguvusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Now you have some people feeling my idea of a good night out is to go to the pub, drink 15 pints of lager and then vomit. Them a drink too much and then can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. No drink too much if you can't take it. Nobody drink too much if you can't hold it. Some people you don't see them sober. Every night they gone to the pub round the corner. Never drink less than 12 pints of lager.
Singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Bese lengxoxo lomnumzana Jingadube omunye owayicatshangelwa ukuthi uzakhethwa uba ngomunye wabasekeli bakamongameli welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.